umkhankaso uyahamba kancane kancane ngoba inkinga sihlangana nazo ukuthi khona siphathi le esithi self funding asinayo imali kodwa kancane kancane we getting there so we hoping ukuthi khona khona lokhu nje okuncane sizophumelela ngoba abantu la sihlangana nabo esi interacta nabo singejana nabo bayas understand ukuthi sifuna
pa inzeki ithi zabe ifundisa ama election agency ebandleni lendlu uhamsa njani
ebandleni lethu besingakatholi ikakhulu ku constituency yami ngakhulumela kakhulu ku constituency yami besingakatholi abantu abaningi abazimisele ukuthi basimele ezama agents wethu ngoba abantu bakithi bafuna imali izinto zamahala abasazifuni ngakho siyacela nje ukuthi khona sicela ama volunteers ngoba lathi kunje yonke into esiyenzayo sikhipha izimali emaphoketini ethu sihamba sicela nathi kodwa kunzima ngoba abantu bafuna imali sesithole nje those few
alingasitshela ngokuthi kuyini elikhangelele ukuthi linganqoba likwenzele uZulu
thina oqala njenge-MRP sikhangelele ukuthi singanqoba sikhulule abantu bayithi kule ingcindezi abangaphansi kwayo enziwa ngukhulumende obusayo namhlanje yikho okokuqala esikukhangelele lokhu njalo mina njengo-MP weBulawayo Central ngiku-Metropolitan City ngikhangelele ukuthi sizolwa ngendaba ye-corruption lendaba ye-nepotism
indaba leyi eyokuthi ukhetho lungathi solwenziwa ama-results ayethatha isikhathi ukuthi eminyezelwe yizekhi lithini ngakho
lokhu ngicabanga ukuthi khona ku-unfair basuke besenzani yikho ngicabanga ukuthi yikho lapho kuba nama lento efana naleyo ye-rigging ngakho it's not fair why can't they like do it like namhlanje ama-results aphume like kusasa basalindeni vele why kumele kuthathe 5 days iviki and all that ngicabanga ukuthi it's very unfair
selike lahlangana yini lokudlwangudlwangu lapho likhankasa
ya kukhona la sike sahlangana khona lobunzima ikakhulu emakhaya ikakhulu kulezi ndawo ezifana nabomguza kuma-resettlement okunabantu khona abezanu yikho sike sahlangana khona lobunzima uke wathi omunye ukhansila wethu bafuna ukumxosha ekhaya bafuna ukumtshisela ekhaya into ezifana nalezo